Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani mthokazi omuhle olamukelayo emsakazweni we Studio 7 ekuseni ngolwesihlanu mhlaka 7 kunhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ikhansili yedolobho lakoBulawayo ithi isizalobela uhulumende imazisa ngamabizo ezitalada akhethiweyo hathi ayefunwa nguhulumende.
Nxa kulabantu abanema-idea babuye fowa lokho sikwenzile, but akuzange kubuye amanye ama-suggestions okudlulana nalawo ethiwa aphrezidenti.
Ukuxotshwa kwenkokheli yabasakhulayo kubandla leZANU-PF ngemva kokuveza amagama abathi ngabenza inkohlakalo kukhanya kwehlukanisa amalunga aleli bandla.
Akumangalisi lokho esikubona kusenzeka, yinto ekade ilindele ukuthi ingenzeka vele, ngoba phela kudala kwaqala ukuba ngubusela lobu, kudala kwabangwa inyama, kudala kwabangwa okudliwayo abantu bengelakho.
Abezomkhathi bathi kulezulu eliningi elizayo elilolaka elikhangelelwe kusukela namhlanje kuze kuyefika ngomgqibelo kundawana ezitheneyo zelizwe. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulandela ukuguqulwa kwamabizo ezitalada zakoBulawayo, ikhansili yaleli dolobho ithi isizalobela uhulumende imazisa ngekwenzileyo ukuze amagama amatsha la alotshwe emigwaqweni. Uhulumende wayenike amakhansili uluhlu lwamabizo ayefuna awasebenzise, kodwa idolobho lakoBulawayo aliwasebenzisanga wonke. Lengezelele amanye amabizo abantu abalodumo kanye labatshonayo kuleli dolobho. Amabizo amatsha azabonakala ezitaladeni nguKing Mzilikazi, Queen Lozikei Dlodlo, Simon Bengai Muzenda, John Landankomo, Joanna Mafuyana, Albert Nxele, Sikhanyiso Juku Ndlovu, Nikita Mangena, Lookout Masuku, Sydney Malunga, Dumiso Tabengwa, Jairos Jiri, Eric Block, Emerson Dambudzo Mnangagwa, Joseph Msiga, Sifa Sicele, Daniel Mazimbamuto, George Nyandoro, Nelson Khutshwekhaya Ndlovu, Sikajaya Muntanga, labanye. Inkundla yeStanley Square izathiwa yiLiberation Legacy Square. Iklinika yePhelandaba isizathiwa yiThenjiwe Lesabe Clinic. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loCouncillor Silas Jigora okaWard 4 eBenside, njalo kukomiti ebikhokhela ukukhethwa kwamabizo la. UCouncillor Jigora uqala ngokuqondisa eminye imbiko yamabizo la kumaphephandaba athi ayiphumanga kahle.
Lokho engifuna ukuqondisa ukuthi umgwaqo oya eJoburg from Samuel Parrenyatta, Samuel Parrenyatta alizaba wazi ukuthi ukhona phana lapho kule Evelyn sera khona phana isiyafika ngale, I mean ikho kujoyela khona lo Joburg Road. So uJoburg former Gwanda Road, yes, sibizwa ukuthi Kings Likazi Road. From that point lapho kulo Parrenyatta kungena etown kusiya eTrade Goods, umgwaqo obizwa ukuthi Leopold Sakawile. Lokho akutshintshanga, but ngibone abantu sebesithi bona hayi sekutshintshiwe, hayi akutshintshanga khonoko. Vele wawukarisa khonaphana kusame Parrenyatta ungena etown, azange utshintshe. But imigwaqo etshintshileyo for yona leyo iJoburg Road, uGwanda Road ngiyotshintshi osetshintshile from lapho ohlangana khona lo Samuel Parrenyatta kusiyafika eMguza River masesiya esaningini laphana. So ama-adresi wonke yebo azatshintsha and kuzaba nendleko zakhona, but yikho esikwenzileyo.
Livumelene lonke ngobuningi benu kumbe abanye bebengawemukeli lawa amabizo?
Hayi sivumelene sonke akuzange vele kube le debate.
Kuyini eliqalela kwenza lingaphumi lamabizo lawo? Libuze obani?
Ama councillors wonke ayabuza kuma ward yabo. Esinama platforms wonke esiwayenzayo esiposta khona ukuthi kuzaba lochintsho olunje ama names lawo. So nxa kulabantu abane ma ideas babuye for lokho sikuyenzile but akuzange kubuye amanye ama-suggestions ekudlulana nalawo ethiwa aphruvileyo.
Sibonile ukuthi ibizo likamongameli Emmerson Mnangagwa lalo likhona, wonke umuntu wavumelana ukuthi libe khona.
Njengoba ngisisho ukuthi akuzange vele kube le debate, wonke umuntu uvumile ukuthi libe khona.
Lezakhamizi,
hayi anto thina simelele izakhamizi nxa sikukansela. Ama-councillors zonke i-29 yiwamelele izakhamizi nxa yephasilido kukansela.
Siyabona ukuthi uhulumende wayelinike olwakhe uluhlu lwamabizo, ikwenze ngemvumo yini lokho?
Hayi ugovernment laye angitsho is a stakeholder, sisebenza sonke laye uyanika umbono ukuthi thina sifisa ukuthi kube nje but ngomthetho olamalungelo ukuthi afake amabizo lawo yi-local government. I-local government ngumthetho ye kumele ukuthi ibe it's mandated ukuthi ibe ibiza umgwaqo ngebizo elifunayo, and after that sesinemile siyahambisa.
Lo-ke ngu-Councillor Silas Chigora oka-Ward 4 koBulawayo, okukomidi ebikhokhela ukukhetha amabizo ezitalada lezinye izakhiwo zedolobho lakoBulawayo. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Ukuxotshwa kwenkokheli yabasakhulayo kubandla leZANU-PF ngemva kokucothoza umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Kudakwashe Tagwirei isithi kumele abotshwe ngoba kunguye labanye ababili ababulala umnotho welizwe ngemisebenzi yenkohlakalo, kukhanya sekwehlukanise amalunga aleli bandla leZANU-PF. Umnumzana Louis Matutu lomnumzana Godfrey Senengamu basuswe ezikhundleni zabo. Lidale elimqoka leZANU-PF Politburo lisithi bangcolise ibandla ngokwethesa uTagwirei amacala enkohlakalo, kanye lomnumzana Tafatswa Musarara lomnumzana Billy Rottenbach. Kuxotshwe njalo umabhalane wabatsha umnumzana Pupuraito Garepi phezu kwesigwebo sokuthathelwa amandla. Uthenengamu loMathuthu baphiwe esinye njalo isigwebo sokuthi bayofundiswa indikimba yebandla leZANU-PF esikolo seHerbert Chitepo School of Ideology. Kodwa uThenengamu utshele intatheli izindaba ukuthi kayi esikolo lesi ngoba okumele baye khona lesikolo lesi bayofundiswa kutsha ibonabo abamxotshileyo. Abasakhulayo laba bathi balobufakazi obuqinisa imbiko yabo eyokuthi abaqanjiweyo laba okuthiwa balenkohlakalo balayo njalo bafuna ukwethulela ugatsha olucwayisisa ngezenkohlakalo olwezak ubufakazi lobu. Amanye amalunga eZANU-PF akhulume leStudio 7 angathandanga ukuqanjwa ngamagama athi kavumelani lokususwa kwabomathuthu ezikhundleni. Athi leli nyathelo libi kakhulu ngoba liveza iZANU-PF njengebandla elenkokheli ezisekela ubusela. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Akumangalisi lokho esikubona kusenzeka, yinto ekadilindele ukuthi ingenzeka vele ngoba phela kudala kwaqala ukuba ngubusela lobu, kudala kwabangwa inyama, kudala kwabangwa okudliwayo abantu bengelakho. Ngakho ke kakusimangalisi thina esilandela lezi ezepolitiki ukuthi ubone sekulesi yaluyalu sona lesi esisibona namhlanje. Akuzange kwafa ukuphikisana ngokuthi kuphume umgabe, kuqhubekela phambili phakathi kwebandla leza ZANU PF ngokuba phela selahlanganiswa yibusela, selahlanganiswa yikwebela abantu, bahlukaniswa futhi yikho khona lokho asebe kubanga njalo nje. Ngakho ke lokho esikubona kuxotshwa laba abanye kuza kwenza ukuthi kuvele abanye njalo, kumbe bona labana abaxotshiwe baphume baye ngaphandle futhi bayeqhubeka bekhuluma ngazo nalezo zinto abakhulume ngazo. Icala labo linye nje kuphela ukuthi bathe bona kukhona ubusela kuZANU PF, bakhuluma ngento ovele ilizwe lonke likwazi ukuthi yikho kwenzakalayo, kulokuthi bathi bona sikuhlolisiseni lokho sibone ukuthi kwenzakalani, baxotsho obikayo, kusho ukuthi kabala njongo yokuthi baqede ubusela phakathi kwesizwe.
Nxa kulokulwisana ubona kukhula yini kufika kuzinga okuke kwaba kulo ngesikhathi sikaMgabe?
Ukuqhubeka kwempi yangaphakathi kuzaqhubeka, akusoze kube into ephelayo la. Nxa kungeke kuze kukhule kuze kufike esibangeni lesiyana esasibonayo ngesikhathi sikaMgabe, ngokuba phela uVice President wayeme kolunye uhlangothi ngapha umkaMgabe, uGrace Mgabe eme kolunye uhlangothi labanye. Kasikuboni lokho khathesi kusenzakala, kodwa kakuvimbele ukuthi sikubone kusenzeka kusiya phambili, kodwa kwakhathesi kakukabi khona. Into esingayibona yikuthi kuqhubeke kuphikisana laba bangaphakathi singapha bebanga ukusondela khona lapha esihlalweni sobukhosi, ngokuba isihlalo sobukhosi siyadlisa. Ungasondela lapho kulo president khona kusho ukuthi amathenda ngawakho, kusho ukuthi lemgodi yegolide ngiyakho, kusho ukuthi izinto leziyana eziningi ezidliwayo ngezakho, lekusho futhi ukuthi khona ungeba ungatshontsha kungabi indaba zalutho, ngoba phela useduzani lesihlalo sobukhosi. Yikho sibona namhlanje yena lwane simazi vele ukuthi kukhulunywa njalo nje ukuthi usephizwe imali zikahulumende liyana leliyana, waphi imali zabantu azisebenzise ngendlela yakhe ayithandayo kodwa angabotshwa. Kuyinto egangileyo ke yona leyo esilindele ukuthi isengaqhubeka isenzeka. Nxa ngabe abantu bengazange bazi basukuma balwa lobugebengu labo, balwa lobusela lobo, kusho ukuthi buzaqhubeka busiya phambili, ngokuba ibandla leli lisesihlalweni alisekho esibangeni sokuthi lizigezise lona ngokwalo, hhayi alisekho esibangeni sokuthi lizihlambulule lona ngokwalo, ngeke lisazenza libukeke lili ihle ebantwini ngaphandle kokuthi likhulume kuphela. Lizakhuluma ngobusela baqhubeke kukusebiwa, kuzakhulunywa ngokuvusa ilizwe liqhubeke lidilika, kuzakhulunywa ngamalungelo abantu kodwa qhubeke edilizwa amalungelo abantu, kuzakhulunywa ngomnotho kuqhubeke umnotho usifa, kuzakhulunywa ngokunotha kuqhubeke kusanda ubuyanga lendlala phakathi kwesizwe, ngokuba laba basesihlalweni gabala cebo gabala ndlela yokulivusa lelizwe.
Lo ke umnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezembusazo obekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo wo Studio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi kwesatshelwa ukuthi abembi abanengi abangekho emthethweni bengaba bebhubhile kulandela ukudilika komgodi wegolide oweGlobe and Phoenix Mine eKwekwe. Leli phephandaba lithi kulezidumbu ezimbili ezitholakeleyo labantu ababili abalimeleyo. Iphephandaba leHerald libika ukuba abezomkhathi bathi kukhangelelwe ukuba lezulu eliningi kakhulu njalo elilolaka okwamalanga amabili alandelayo kusukusela lamhlanje. Leli zulu lizakuna kakhulu ezigabeni ezithi Matabele North, Midlands, izigaba zonke zeMashonaland, Harare lengxenye yeManicaland. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi udaba lokwehlukana kukamsekeli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe uMary Mbayiwa soluzathethwa eSupreme Court ngenyanga kaMbimbitho uMashi. Lokhu kulandela isicelo segqweda likaMbayiwa u-advocate Tawona Nyamukura ozakuba engekho elizweni ezaphenduka ngoMashi. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu, lisitshela ke okusenhliziyweni zenu elisethulele khona ku WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo +1 202 465 0318. Likhumbuleke balalela ukuthi lingenzi imlayezelo yenu ibe mide kakhulu. Ama 2 minutes alright, kodwa ke ingaba yi-1 lakho hayi kulungile. Siyabonga.
Njani balaleli be-Studio 7, okhulumayo ngusimeli Mkosi. Mntu engicelayo yikuthi asikhulekeni, ilizwe lethu lizalunga lapha eZimbabwe. Sikhuleke konke sikubeke enkosini, ngoba yona yehlula ilutho. Njalo sazini ukuthi yonke into ilesikhathi sayo. Kuzaba lesikhathi sokuthi bona laba abasesihlaleni basuke kungena abanye. Ngakho balaleli, basithembeleni enkosini.
Salibonani basakazi bakaStudio 7 nabalaleli bonke. Khulumayo Olivius esegoli endaweni yase-Alexander. Ye, besicela ukuthi basilungisele kakhulu ilizwe lakithi, ngoba lapho esikhona siphila nzima, sihlukumezeka. Izolo ekuseni ngabo-9 amapholisa ahlasele kakhulu endaweni yase-Alexander, bathi i-River Park. Lantambama abantu sebevele emisebenzini, kodwa-ke ngenhlanhla basabophanga kakhulu njengekuseni. Kodwa ntambama babebezihambela nje ekuseni, babophile kakhulu. Yikho sincenga ukuthi ngaba silungisele ilizwe bakithi. Hhayi, sithwele nzima, siyadubeka, sidlela evalweni konke kwezinto kwethu. Hhayi, akusihambeli kahle, uhlala nje uquthile.
Salibonani basakazi abahle, nani balaleli abalungisayo. Ngiwumbuzo, mina ngihlutshwa kuningi okukhulu ngihlupha, ukangishika lokuthi ngukuthi ngukuba lingakuqeda ngokuthini ngezani, ngoba khangela izani phela ayifuni ukuthi abantu bakhululeke, ifune lokho kuncindezela abantu. Njengoba uyakhangela abantu ababefuna ukuthi abantu bebambane bayabulawa, nangwane uthi ngogara wafa ngoba wayefuna ukuthi abantu bengene bepatrolling front, kodwa wafela khonoko. Namhlokhu ungakhangela ubugwelegwele obukhona abaqedakali, ogawule laba uthi yena ngimzwile uthi inkomo wabashiya khomfana kwezanu yikho bafanele bebekhona, kodwa wake waphuma waba MPC. So ntshona ezindlini umntu nje kayazi into ayenzayo. Angathi ngakhuluma ngefika ngaphi ngezanu, izanu kayiphuma embusweni, asozilungisile ilizwe ngenxa yokusebenza. Baloko ngikhuluma into efanele yenaloko kuphela. Ngiyabonga.
Sabonani ku-Studio 7, nibizo lami undodana Dlomo Sukenkaye. Ngokuzala ngithanda ukuba ngu-Studio 7 ukusiza ongaka. Namhlanje nami ngilothanda ukuthi lami ke mpingelezi zihlobo zami ku-Studio 7 ngokuyasisiza kakhulu nathi sisazane nezihlobo, sikhumbe izihlobo sesizinda ngekuhlala ngihlala e-South Africa. Ngithanda ukubingelela umama enkosi Enkaye noSamlamule eGonye noNamlamule, mpingelele lo u-Aki lo mntanami uMandlo usiphiwe yinkosi Ndlovu. Mbingelele unadala ongiyosisiza kakhulu laphana sidlala esikolo laphayana. Mbingelele bonke nje abasesigabeni abangaziyo bonke, nonkosikazi wami. Ngiyambingelela uTalenti Ndlovu. Mbingelele bonke nje abangaziyo, ngiyabonga kakhulu u-Studio 7. Ngithanda ukubingelela nabasakazi bethu abo-Studio 7, ngiyabonga kakhulu.
Salibonani sizwe sikamzilikazi, lina abakamalandela, umthwakazi omuhle ondlela zimhlophe. Okhulumayo nguDelma Mabhena, itunga elihlaza, ngokuhlala ngiseJohannesburg kulana enzize khona okwamanje ngenxa yesimo esaleliyana ilizwe laseZimbabwe. Ngithanda ukuveza lokho ikakhulu kini sizwe sikamzilikazi, konke lokho okwenzakalayo kuleliyana izwe ngiboni ngani kungumhlahlandlela. Thina abanye bevele sikwazi ukuthi ngolunye usuku kuzokuba lezinkinga ezingapheliyo ngenxa yoncindezelo oluphezu kwethu. Thina isizwe samaNdebele sincindezelwa ngesinye isizwe sabeshaza. Engingakukhuthaza abantu bakithi, phumani ezintweni zabo, phumani kumapolitiki abo. Silayo inkosi uStanley Rafael Khumalo, nguye kuphela ongasihlenga sikhiphe kulobu buhlungu esihlangabezana lawo. Labo benje abasasithandi lesi simo sakuleliyana ilizwe ngenxa yokuthi ke inhliziyo zilukhuni ngezikafaro, kodwa lapho abahlangana khona kumbe lapho abalele khona bayalwazi udubo ukuthi lusuka kuphi.
Ngiyalibingelela bantu be-Studio 7 labo bonke abalaleli be-Studio 7. Okhulumayo ngumchocho Summons endaweni yasewange. Ngilokho ngilalele izinkulumo nama-comments abantu bayakhala ilizwe lonke. Odokotela abastrikile, amatichala astrikile, ubaba ugawule ukhuluma umathanda akabonisi kukhathalela inhlupheko zabantu. Soze ngithande ukukhuluma kunenge ngaye ubaba ugawule, kodwa ngithanda ukuthi ngimxwayise ukuthi abothi akukhumbule emuva kancane besilo Elliot Manyika elibhiza lezano, izano ithi ma ifuna ukuqolotsha igade phezu kwakhe, iqolotshe phezu kwabantu izano PF ngo-Elliot Manyika. Kodwa khangela ukuthi uphethe njani u-Elliot Manyika.
Sanibonani basakazi baka-Studio 7, basakazi abahle, nani balaleli baka-Studio 7, balaleli abahle. Ngusive kaMkhonto lona, ngilapha eJohannesburg, kodwa ngokudabuka ngisetsholotsho. Basakazi, siyaxolisa impela, ake nimiyeke lo muntu abambiza uGawule. Ake nimiyeke nje impela nje, ningabombiza nizomu-interviewa ku-Studio 7. Lo muntu lona usiphathisa ama-heart attack. Please, siyacela, hayi kabi, asifuni ukukhuluma amagama amabi abuhlungu emntwini ozwakala engumuntu omdala engaka. La asho khona ukuthi kunobugebengu benziwa yizigebengu ezimbalwa, akwenziwa ngohulumeni phezu kwabantu.
Siyabonga lawo ke ngamazwi abalaleli bethu abasithumele khona nge-WhatsApp. Siyazi ukuba na sikhuluma nje sikhona ebulenjini be-intanethi, lingasithola ku-Facebook VOA Ndebele. Bakhona abaningi abakhangeleyo uhlelo lolu, njalo bakhona abasithumele imilayezelo ku-Facebook khonapho. Silo Thabani Ndlovu uthi yena hayi ngiyaphila mina, asazi wena, hayi thina siyaphila Thabani, unjani? Sibe sesiba lo Precious Dube uthi siyalibingelela lonke shuwa ekhaya elowa gwelo mission koDube konakamthembo. Lo bani futhi omunye ukhona lapha osithumele incwadi yakhe esithi siyibale nguNkosazana Dube. Hayi, uNkosazana uyasibingelela nje uthi livuka njani. Hayi, sivukile uNkosazana Dube. Hayi, lenelisa ukusithumela ke ama audio ku WhatsApp kunombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga. Okwamanje ke sikhangele ezivela emazweni achiyeneyo. Iziphathamandla zakwele Mozambique zithi sezithethe amanyathelo okuvikela amankampani awokuza ayemba amafutha ezimota kubahlamuki bokholo lwesimuslim abahlasele iningizimu yalelo lizwe. Lokhu kulandela isicelo samankampani agoqela i-Exxon Mobil le-Total acele uncedo lukahulumende kulandela ukuhlaselwa ngabahlamuki laba. Iziphathamandla zakwele Melika zibikwa zithiye indlebe ukuze sizizwe ukuthi amankampani aweChina akulelo lizwe azavula na ngomvulo kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus eselibulele abantu abedlula amakhulu amahlanu i-500 kwele-China. Amankampani amaningi awama-China akwele Melika avalwa kumaviki amathathu adluleyo ngoba kwakulikhefu lokuthakazelela umnyaka omutsha othiwa yi-Lunar New Year, njalo akhangelelwe ukuvula ngomvulo. Yehleke sibuye njalo ngapha kwele Melika. Impumela yokhetho lokudinga ozamela ibandla lama-Democrats kukhetho lukamongameli ekupheleni komnyaka edolobheni le-Iowa ize yethulwa lamhlanje kulandela ingxabangxoza ebikhona ekubaleni kwamavoti. Impumela itshengisa umnumzana Bernie Sanders engutshiki lobhanqa lomnumzana Pete Buttigieg. Ukhangelelwe ukunqoba bonke umnumzana Joe Biden ube ngowesine ekukhetho lolu olwe-Iowa. Lanxa idolobho le-Iowa lingalikhulu okungaphazamisa impumela yokhetho nxa abancintisayo benganqotshwa, leli dolobho ngelokuqala kukhetho lihle landise ukuba ngumhlahlandlela okhomba impumela yokhetho lelizwe jikelele, yiko luqakathekile kakhulu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kutsho abene kancana ngazi ukuthi lami kundanisile, kodwa-ke singazi kusiya phambili. Ukuthi nje angithi laba wona la awe-Iowa la ajayele ukuthi abe ngumphembandlela, singazi njalo ukuthi kuzahamba kuthini khonapho. Yena umfana ukuba rayiti urayiti kuthi nje kungathi kuya kidiza kancane, kodwa nxa umlalela umhlola kuhle, hayi ujaho ohlangene uhlangene kumbe ngumama ohlangene.
Ye, kodwa nxa sikhangela abanjengomnumzana Sanders ubona njani siseya phambili? Ulakho yini uSanders ukuthi agcine siba nguye ozanqintisana lo Trump?
Hayi, uSanders ngathi kangimboni. Amadoda la okunye okungathi kuyawadlisa yena lo Biden, lo gogo uWarren. Ingathi ubudala unobulabo ngathi kuyabatshaya mbijana. Undoda uqina umdala mdala yena azabe phambi. Angithi kuye wangathi utshaywa la inhliziyo khathesi. Umbona ngathi ubudala unobulabo amboni ukuthi buyasiza kakhulu. Abantu bafuna umuntu omutsha, lokho kwasuka Obama laphana, abantu bangathi bafuna igazi elitshisayo. Angithi uyabona ukuthi lo usisinyana lo uGorbachev ungathi uya uba lo mdladla ngoba ekhona khonaphana ngobutsha bakhe. Mina ngokubona kwami mbona kokubadlala.
Sike sezwa ukubana impumela ibiphuza ukuthi iphume eyokhetho lona lolu kade luqutshwa khona le-Iowa, abanye sebecabangela ukuthi sekungena izekhi la. Ukubone njani wena?
Ya, bekungathi kuyasolisa okwinto kwangkhona, kodwa-ke ngibona ngathi bekungathi kusuka kakhulu esigodlweni esichule headquarters ukuthi ake libambe kancane sikhangele ukuthi kuhambe njani, njengoba besokukhanya umdala esetshaya wafika phansi kunemba 4 khona.
Lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Texas. Remember me, ingoma kamuyi uLucky Dube isigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo kumbe ngo-7:30 ntambama lamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi libe le mpela sonto enhle, ngiyalivalelisa.